basuke baba out of touch labantu. So abantu kubona sebeba panisha kanje. Kulezinye nje izinto ezikhathazileyo kuma provinces anjengabo KZN, Gauteng, Mpumalanga, indlela abaphathe ngayo umnumzana uJacob Zuma. Asikhumbuleni ukuthi uJacob Zuma yi-product yabantu, product yosapho nje in general. So abantu Zuma batshengise ukuthi bayamthanda. Ukubotshwa kukaZuma ngibone ngani ku-contribute kakhulu kakhulu ekuluzeni kwe-ANC. Kodwa ke ANC ayisiyo yodwa iluza. Kunamanye amaphathi angama-losers, amaphathi anjengabo Action SA ebesikhangelela ukuthi azaperforma kakuhle kulolu khetho, kodwa basemuva le sebeze bedlulwa yiphathi enjenge-Patriotic Alliance. I-Patriotic Alliance ngokubona kwami isuke yathatha indawo eka Patricia de Lille owe-Good. But i-major factor e-affecte i-EFF yukuthi kusuke kwaba le-NK. Abantu abakade bengabe EFF basuke baya ku-NK, okwenze ukuthi umnumzana Malema iqembu lakhe le-EFF bayehle kuma-vote.
Ngokubona kwakho nxa kunje uyabona le ANC idose nzima kakhulu kakhulu la. So ke ukubumba uhulumende akusizokuhlupheki. I-ANC sokume ukuthi ikhulumisane labo bani?
Amaphathi amaningi abevele eyithayimele khonapho i-ANC ukuthi bazayibamba. Asikhangele i-KZN ukuthi KZN balike ukuthi bazaluze bangatholi lutho i-MK izafoma uhulumende. Kuzothi ke eMpumalanga i-ANC kule possibility yokuthi ingatholi more than 50%, okuzayiforsa ukubana iyekhulumisana le-MK kumbe ikhulumisane le-EFF ukuze bafome uhulumende. LaseGauteng kungaba njalo, kule possibility yokubana kube njalo. Ama-province abo Free State labo Eastern Cape hayi I think izazivusela yodwa. Even naku-national kule nkinga enkulu ukuthi i-ANC ayisoze ifikise i-50 plus ukuze bafome uhulumende or ba-electe upresident, okuzabaforsa ukubana khulumisana nama-political parties athile. Siyazi ukubana iphathi enjenge-DA iyamthanda uRamaphosa, ifuna ukubana iqhubeke busa. Yi-option ele-ANC ukuthi babuyele ku-1994 lapho kwawule coalition khona kaMandela le-National Party. Asikhumbuzaneni ukuthi i-DA yi-product ye-National Party. So asazi ukuthi bazenelisa yini ukuthi bayemisana le-DA, ngoba ama-policies wabo ahlukene yiMpumalanga leNtshonalanga. Kuzothi amaphathi njengabo EFF labo MK kule possibility yokubana bangaba le coalition, kodwa ke lamaphathi angaba lama demands athile. For instance, sikhangele iMK. IMK umnumzana uJacob Zuma kufanele aye ku-hearing e-ANC, yona eseselilunga le-ANC. Kune-possibility yokubana angayabhagena esebenzisa ivoti lakhe kwenzela ukuba angamxotshi ku-ANC kube le settlement thize. Kuzothi umnumzana Malema lama numbers wakhe angabe malutshwane, kodwa siyazi ukuthi bangaba lama demands athile ukuze ihlanganelane le-ANC. For instance, i-demand abayikhulumayo kusala kudala ukubana hayi thina nxa singaku-coalition kule nto one esiyifunayo ukubana lisinike iministry ye-finance inikezwe u-deputy president we-EFF uFloyd Jivamba. Kodwa kule inye i-demand engibone ngani amaphathi angayireyiza except for i-DA ukuthi bathi kwi-ANC, ANC siyalinikeza konke lingabe likufuna ukuze liphathe, kodwa umnumzana Ramaphosa nephalaphala kasibafuni ukuthi babe uhulumeni, okungadala i-friction ethile ku-ANC.